lokhu thina sikubona vele sitshengisele ukuthi abantu abanye bethina abavalelweyo bavalelwe ngengekho emthethweni ngoba ngabe ukuthi vele kusemthethweni icala lakhona abantu liyahlukanisa njani abanye lishiya abanye sekutshengisela ukuthi obazama ukuyenza lapha yethusela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende imithe lapho babuyalibamba bona labo bantu bavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela ngapha nxa uhulumende sehluleka khona ngoba kubuye ukuthi ngalekelo cala elikhulu ngabe bakhulume bonke kumbe ngabavalele bonke nanamuhla.
Nxa like lakhuluma laye uGamshirayelo osekhululiwe unjani, usesimeni bani, njalo uthi bekunjani phakathi?
Ye, kakhethile singakakhulumi laye sekujulileyo sisizi ukuthi kuhambisela kodwa ekhaya engizizobezise ngoba uyazi lokhu kengenalo kodwa sikulokhu singathi sikhulume laye sizwe kahle kahle ukuthi benzani phakathi ngoba kulokhu kusezandleni zama-lawyers akhe.
Laba abanye abalokhe bevalelwe liyake liye babona yini, njalo nxa selike layafika banjani, bakusimo bani, kumbe nxa lisizwa kumagqwetha abo?
Ye, kulabanye bethu abaseHarare eduze bayenelisa ukuyafika nazo zonke izikhathalenisa ukuyafika ngazo. Ye, omunye awulunganga phakathi laphana iyakhulu for umuntu eyabe esanze ukuthi waphambanisanga, kodwa njengabantu abaziyo ababesaabantu imalungelo abo akusinto engabakubulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso, akusizo izinto ezingabahlushisa endleleni yabo abavikele bebezimisele ukulungisa ilizwe labo.
Lo, yebo, sephumile, kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibhenyili, ilingatheni ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu, ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo, bavalelwe ukukhuluma ngokuyehluleka kukahulumende. Ngakho kuningi lapho uhulumende ehluleka khona, so kuyasikwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesihluleka thina ukuthi sikhulume ngokuningi lapho uhulumende ehluleka khona. Umuntu engalinganga elizweni elingathikathi abayiphili ledemokhrasi ngoba kanti kuzakiswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kahulumende bebotha bevalelwa, especially khange nakuvela abantu abangamastudent bevele besesikole. Kutho ukuthi wonke umuntu nje phandle ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kahulumende. Ngimafikhane nje nabantu abafuna ukuthi benze sanidande bengajelwa lapha behluleka khona, kumbe kuba yisimo esibi kakhulu especially ngala amalanga okubuswa khona ngedemokhrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi, sihle sibone uhlobo lwabakhokheli bethu esinabo nxabe senzeni kathesi siyakafika ekhethweni. Kutho ukuthi ngabe ngakhethwa babuyele phakathi, kuza kuba nzima kakhulu futhi for abantu bezimbabwe.